aya ku kubekela phambili mani elizweni lethu ukuthi ama parties abe le violence within akazi ukuthi sikufunde kuzanu yini kumbe sikufunde ngoba siyazi ukuthi uthema ye 2017 saba nokula phakathi kwezanu kuthe kusesenjalo kwaba nokula phakathi bakusile ukuthi kutshangela kwaba nokula phakathi kwe MDC balwa mana abantu ngempela bona bagcina bengabulala na but mawubone uzozibuza ukuthi tube nabajonga na ukhonana kunomunye maye wasitholi isibhamu ayekasebenzise yini if kusetshenziswa impama emntwini ongumama so I think and iphathi ngenu thina sibuyela siphandle I think esiuzisho ubuhlungu esingathi i-concern enkulu kakhulu i-element ye-violence ekwenzeni kwena udagasi yindoda engugalatshane mpela ma ungabe uyibona ngeliso lengane kwanje esindebele yikuthi ebugalatshaneni bakhe angabi ezenzela yena njengoba ma ukhangela i-politics ezimbabwe ugcinela abantu bagcina bezenzela bona njengoba uchamisa sambona mayentshontshela abanye wayesezenzela yena so udagasi siyazibuza-ke ukuthi njalo ulotshengulwana futhi umbusi yini ofuna ukusebenzisa i-tribalism eZimbabwe ukuthi athole amandla
kuyezwakala ingqobe isikuwe mnumzana Dube
hayi uba kundlovu uyamuzwa njalo akuthoyo kabe kuthiwa hhayi liyabe lingavikwa uzame kumbe ukuhlukuluzwa kwabomama lokuhlukuluzwa langobangobani ehlukuluzelwa umbono wakhe ayisiyo nto esiyikhuthazayo njengebandla le-movement for democratic change ikakhulu ayisiyo nto ekhangelelwe ngubaba upresident uDouglas Motsoa ngoba uyakwazi uyakwazi ubuhlungu bokuhlukuluzwa ningakhumbula ukuthi lona lolu dlame ubaba uNdlovu akhuluma ngalo olwayenzakala ngo-2018 kusifa ubaba upresident Tsvangirai babe bonke ndlunye ubaba uDouglas Monzora lomama uThokozani Khube bethwaliswa amagabha avuzayo bephuma lezimpilo zabo kanzima endlini eyayifuna ukutshiswa kwalamula nje uNkulunkulu ngoba izolo lalinile utshani omanzi ngakho-ke ubaba uDouglas Monzora ngaphezu kwalokho siyamazi ukuthi ligqwetha elivele laphila impilo yalo lonke lulela ulungelo labantu uyalisha liphinde-kela mihla le mihla ukubana hhayi lapha siyabe singalwi siyabe sincintisana njengabangani masiqeda lapho uyabe ukubeka njengokuthi ngeze sibaya zinye zingagqubulana zigqubulana kodwa-ke masiqeda lapho ziyakhothana ziyakhokhelana emanzini ziyakhokhelana emadlelweni ziyabuya zonke ekhaya zivikelana ngayo yonke indlela kudazelwa njalo baba uMonzora usekhiphe iqula elilokho lisahlolisisa ngakuthanda ukuthi abalaleli labalandeli bebandla le-MDC babe lesineke kancane ngoba indaba leyi ayenzakalanga lapho kwakuvotelwa khona yayenzakala umama uKhube esephumile engaphandle kwalapho kwakuvotelwa khona okwakungiyela esingathi i-security party okwakungiyela labo ayabehlose ukuvimba udlame ngakho yikho laseso sigangu mpela lalowo muntu wakwanisa kubana kwenze lokhu ngoba kuleyo ndawo kwakuyisikhathi i-security yonke yayisingene phakathi lapho kokuvotwa khona ukubana izame ukulungisisa ukuthi kungabi lokuphanjaniswa kokhetho so kwasokusele kungela security eningi ngaphansi ngithinde njalo kababa uNdlovu ayikhulumayo eyokukhethana ngokuhlanga hhayi uba uDouglas Monzora njalo liphathi uhlangeni yinto esingayigqugquzeliyo ibandla le-MDC kusukela liyafuna ukuthi lilinganise imihlobo yikho lingananzelela ebukhokheleni balo awusoze uthole kulokugqugquzela kumbe ukudinga ukhankaso okukhangele imihlobo ubukhokheli bezimbabwe bufuna abantu babambisane ngenhlanga ukwenzela ukuthi kungabi kuvulele njalo into ezinjengokungazwisani okwaletha umbhuqazwe owabuya ngomva kokuzibusa kwelizwe lezimbabwe yena i-congress ibe ngcono kakhulu kulazo zonke i-congress esike saba lazo ngaphandle nje kwasona lesi siga esisodwa kodwa obekuvotwa kuze kuye kusa obekuvotwa kuluyiwe sibili isikhathi eside
ungasigqibela uhlelo mnumzana Ndlovu ngokusitshela ukuthi ubona kuwela ngaphi indulo xa kuxaka
okuze kwenzakale-ke manje ukuthi sibona ukuthi lina elibasha elingene manje-ke boDube lizayenzani ukutha because ukangeleleyo and I think ngiwaqambile ama-problems akhona yiyo le ye-violence yiyo le tribalism yiyo le ukhangelela abantu abangomama phansi ku-leadership positions eZimbabwe any party is absolved njani. What is one of the politics in Zimbabwe? Zimbabwe?
So any party,
Julian Urababa, who President Mugin Sangra Vantana, the MDC, Vasara Zega, Yenda, Yuchi, Washo, Hobalubisana, Eskunjin, Ungasa, Wansana, Ubana, Ubanjang, and Zega. So, Ubamu Douglas was a kind of Uchi, MDC. Ukuthi ngaba ayishukani ngabe siyayikhethweni yebo yikho esiyakhona sizabona nje kusiya phambili belokhu bebuya abantwana be-MTC ngoba ulalo uhlelo lokubana bafinyelele.
Ye, ngezinye indlela aliboni Nkosazana Thokozani Khuphe kumbe abanye besola lokhu okwenzakeleyo besiya emthethwandaba.
Angikuboni kuyinto engayenzakala leyo. Singahamba ngendlela ubaba uKhaliphani Phugeni ayethule ngayo umhlangano akade bebelawo, yebo kade bethe i-National Council, kodwa okuphawulile njalo ubaba uPhugeni ukuthi esephiwe lo izompumela akade zikulowo mhlangano uzitshintshile yena njengomkhokheli wazama ukuthi aqandise lapho kade zitshisa khona kakhulu kade zingalethi umlilo ephathini ukuthile ukuthi uzitshintshele yena. Ngakho kuyatsho ukuthi lokho kakusaphumi njengokuthi izinqumo ze-National Council ngoba kutshintshwe ngumkhokheli wakuletha ngendlela elandelwa yiwo bonabo abantu akade bekhona ngoba kasizwa omunye umuntu ngomba kwaba uKhaliphani Phugeni ekusola ukuthi utshintshile lezo zinqumo wayenza lokhu akubone kufanele ukubana siqhubekele phambili. Kayilunge ikhafule kasidedisene ulaka sibuyizane sibuthane siqhubeke ngomsebenzi akade siwenza.
Amazwi amagcina nje sicela ukuthi uba uthandrayike limthiye emuva lenza into entsha ngoba wasebenza 20 years wehlule kuwina mba angazi ukuthi wayelokhu efakwa phambili yiko-ke lobo emfihlayo ukuthi ngathulithuba ngikuzo kini ukuthi kele ake lenza into entsha ichiya lale ngokuthula uTsvangirai engcwabeni lakhe. Amanye ama-policies akhe afeyila kakhulu, so angazi why lokhu lifuna ukumdonsa limkhiphe engcwabeni limletha khonapho ukuthi azophambanisa futhi amaphutha akhe ayenze esaphila. Ngiyaxolisa
ngoba sesingayidonsa futhi.